Siyabonga Mavela Simhlanganya huye lojonga kandemi ri lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje owagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ucela umthethwandaba ukuthi wesule kusisekelo sombuso isigwebo esifana lesakhe
eZimbabwe nxa umuntu ekulife imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahle
Kambe eZimbabwe limi ngapi kwezelungelo loluntu silempumela yocwaningo olwenziwe izinhlanganiso ezimbili
eZimbabwe 2015 usebenzisa amapolisa amasoldier labanye ukuthi bashaye abantu abaphikisi igovernment yakhe ezano PF itayizamara wanyamalala ngo March 2015
Uhlelo liphuma le ndaba isizalwane zeZimbabwe ziphithekile ngodaba lwamanga oluthi kulelizwe elifuna ukubamba ngamandla abesilisa ukuthi babe lesithembo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Amagqwetha akokhelwa ngumongameli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti acele idale le-Constitutional Court ukuthi lesule isigwebo sokuthi umuntu ahlale entolongweni okwempilo yakhe yonke. Kodwa lumthethwandaba kawethulanga isinqumo. Kubika uMavis Gama.
Umahluli uGodfrey Jikausiku kazange aphe isizathu sokubekwa eceleni kwesinqumo sakhe kulolu daba olukhwezwe kuleli dale ngomunye wabagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke uMnumzana Obadiah Makoni. Igqwetha elize limela uMakoni kulolu daba uMnumzana Tendai Biti uthe kudingwa nguMnumzana Makoni labanye abazaphiwa izigwebo esifanayo kuyikuba befuna iguqulwe indlela indaba zalolu hlobo ziphathwa ngayo. Ubiti utsheli dale ukuba ufisa eZimbabwe lenze njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe ukuzihlolisisa lezi ndaba axolelwe owagwetshelwa ukuhlala entolongweni impilo yakhe yonke nxa kufanele. UMnumzana Kudakwashe Hove okuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni ephathise ekukhwezeni lolu daba edale eye Veritas Zimbabwe Uchazi ukuba kungani bekubone kufanele balukhweze lolu daba edale laphezulu le-Constitutional Court.
EZimbabwe nxa umuntu ekulife imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahle ngoba akula themba lokuthi lowo muntu uzaphinde ephume futhi ejele engophilayo. Okwenzakalayo khathesi yikuthi nxa umongameli welizwe engasakuxolelanga okuthiwa yi-presidential pardon. Akula elinye ithemba olalo lokuphuma ejele ungophilayo. Yikho ke sibuye lodaba lolu Constitutional Court ukuthi sizame ukuthi iConstitutional Court ikhangele ukuqonda kokuthi umuntu sithi yena nxa ewonile sihle simvalele ejele for the rest of natural life yakhe.
Uhove uthabe inhlanganiso yakhe bafisa ngabe leZimbabwe lilandela lokho okwenziwa ngamanye amazwe kundaba zabagwetshelwe ukuhlala entolongweni impilo zabo zonke.
Kwamanye amazwe, i-life imprisonment, kayitsho ukuthi umuntu sezahlala ejele ezeye kufa. Kwamanye amazwe ngemva kwe-15 years, kumbe ngemva kwe-25 years, abantu abakhangele ezejele lezezibotshwa, bayahlala phansi, beyenza ukuthiwa yi-parole review ye-case yanalowo obotshiweyo. And then sebe-decide ukuthi lowo muntu eqhubeke esejele kumbe ekhululwe ebuyele ku society eqhubeke ngempilo yakhe eZimbabwe okwakathi esilelo thuba kayilikho yikho esekukhalela ukuthi ngalelo thuba liba khona kunike abantu abasejele ithemba
kodwa igqwetha elize elimele uhulumende uMnumzana Mike Jimombe uyawuphikisa lumbono lanxa enganelisanga ukupha idale izizathu eziqinileyo Umnumzana Makoni owasinda isigwebo sokulengiswa ubikwa wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ngemva kokuba etholakale elomlando wokubulala ngomnyaka ka-1994. Useleminyaka engamachumi amabili lanye elokhu esentolongweni uMakoni. Uthi ufuna luhluzisiswe udaba lwakhe axolelwe nxa kufanele, hatshi ukuba lokhe evalelwe ngoba ethi kuyamhlukuluza njalo kwephula ilungelo lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu i-Human Rights Watch isisole kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni amaningi ezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe emnyakeni odluleyo. Lenhlanganiso yethu leombiko wayo eJohannesburg lamhlanje othi emazweni amaningi agoqela leZimbabwe kuhlukunyezwe abamabandla aphikisayo intatheli zindaba labanye abangavumelani lokwenziwa ngohulumende. Kubika uBenedictine Nhlapo.
Embikweni wayo wamakhasi edlula amakhulu ayisithupha, inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ohulumende abaningi bebevuka ngolaka lodlakela nxa uZulu ekhalaza ikakhulu kusesatshelwa ukuthi umphakathi angagcina ekhulela hulumende ngokuqoqana kusetshenziswa inhlelo zokuxhumana zebulenjini be-intanethi. Umcwaningi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch uMnumzana Dewa Mavinga uthi Zimbabwe, iSouth Africa, iAngola, iDRC leSwaziland yizo esihambe phambili ngokwephulwa kwamalungelo oluntu ezansi yezwekazi le-Afrika.
EZimbabwe 2015 usebenzisa amapolisa, amasoja labanye ukuthi bashaye abantu abaphikisa i-government yakhe ezanu-PF iTaizamara wanyamalala ngo-March 2015. I-government kamgaba ayikhangela ukuthi abantu bahlala njani, badlani.
UMavinga uthi inhlupho zempilo ezibhekane losapho lweZimbabwe ngalesi sikhathi iningi lazo zabangelwa nguhulumende njalo ziyikwephulwa kwamalungelo oluntu.
Abakhangela ukuthi abantu baphila njani, bahamba esikolo yini abantwana, esibhedlela abantu bancediswa yini, imali kayikho, abantu basebenza basebenzela mahala ezisiko still ekhwekhwe. Konke lokhu uMgabe khakhangele ukuthi abantu bakhe bahlala njani.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Godfrey Phiri ongumqondisi wenhlanganiso ye-Southern Africa Campaign Network uthi okwethulwe ngumbiko walenhlanganiso yikho kanye okwenzakala eZimbabwe.
Masibheke iZimbabwe ngu-2015 kuma-human rights, angiboni into kungathiwa iyasijabulisa ukuthi yenzakele ngoba kwamanje amanengi amalungelo abantu anyathelezwe ngabantu abasebenza esipholiseni nabakwi-intelligence njengalaba abizwa bathi yi-CIO abasatshwa ngabantu kakhulu eZimbabwe.
UMavinga uthi konke okuhluphayo eZimbabwe kusemandleni kamongameli Mugabe ukuthi akulungise.
Sithi kuMugabe khangela ukuthi sile i-constitution entsha ya-2013. Constitution leyo ila malungelo amaningi. Siyacela ukuthi unike abantu amalungelo akhona e-constitution. Sicela ukuthi abantu babe lokudla okuningi, labo abasebenza banikwe imali. Sicela ukuthi uMugabe alungise ukuthi ngubani uzothatha isikhundla.
Uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe e-Afrika atshelwe ukuthi ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kakusinto yokuzikhethela, kodwa amazwe wonke omhlaba abanjwa ngamandla ukwenza lokhu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso ehlaziya ezamalungelo oluntu emazweni achiyeneyo, iFreedom House, ithi ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu lo kukhululeka kukazulu weZimbabwe sokunganeno kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathini esedluleyo. Inhlanganiso le yethu le umbiko lo namhlanje wona ophikisana lo inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sipanda uthi kavumelani lombiko we-Freedom House.
Ngoba nxa sikhangelisisa ukukhuluma kwe-Freedom House, ikhuluma njengabantu abazange bafike phakathi bakhangelisisa ukuthi kathi izinto zingabe zihamba kanjani. Ngoba nxa sibhekisisa kahle sibona ukuthi abantu abazama ukuthi bahlangane bahambise umbiko othize kuhulumende bayatshaywa ngamapholisa. Njalo abantu kulezi insuku lanxa beqoxa nje kuyesatshe ukuthi no mhlawumbe isebenzi kahulumende zingasizwa ama-court akhanya lokhu engakazama ukuthi isisekelo sombuso esifakwe ngo-2013 sisebenze kahle kahle, into ezifana nabo-devolution ezingamalungelo abantu yona leyo akusisekelo sombuso kazikenziwa, ama-commission afakwayo akaqiniswa njalo akhethwa ngendlela engakhanyiwe ngokwegcekeni. Ngibone ngani mina ukuthi kuthiwe iZimbabwe isisiba ngcono kungabe kuyiphazamisa ilizwe liqhubeka lisiwa njalo libonakala kungelabo belo bokuthi mhlawumbe emalangeni azayo izinto zizaba ngcono.
Kona kuyini ngokubona kwakho Dokotela Sibanda okungaba kwenze inhlanganiso le yaphuma lombiko onje?
Ukuthi egcekela ukuthi inhlanganiso le isebenza kakhulu, isebenzelwa kakhulu njalo idlelana kakhulu lenhlangothi zabohulumende abasemazweni abo-America labo-Britain aseceleni leli elentshonalanga. Khonokho kwenza ukuthi nxa amazwe lawa esengani asefuna ubudlelwano lohulumende othize, lazi inhlanganiso lezi zisuka zibe buthakathaka kancane zibe ngani sezilumeka. Sike sakhulumisana labantu abasebenzela ama-foreign ministries abenza ngobudlelwano bemazwe besithi hayi thina sesizama ukuthi silungise ubudlelwano bethu lezanu. Ngakho nxa kunjalo asisafuna into ezingani ziyaphazamisa khonokho. Mbone ngani mina inhlanganiso leyi ilandela khonokho nje ukuthi amazwe layo angaphetsheya asefuna ukuthi azame ukuthi adlelane loba ngumbani obusayo kwele Zimbabwe, ngoba abone ngani abantu beZimbabwe ngaphasazi bakuthole ukuthula njalo ukuzibusa okugcweleyo esikhathini esincane esilandelayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inhlanganiso ekhankasela ukwethembeka kwabohulumende iTransparency International ithi eleZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe alokungethembeki okukhulu emhlabeni jikelele i-corruption. Embikweni wethu lenamhla inhlanganiso ithe phakathi kwamazwe alikhulu lamachuma isithupha lasikhombisa 167 iZimbabwe ihlezi kunumber 115, okutsho ukuthi buningi ubuhuquluzi lokungethembeki okwenzakalayo kuleli lizwe. Kucwaningo lwanyakenye eleZimbabwe lalihlezi kunumber 150 phakathi kwamazwe angu-175. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Fortune Mlalazi, yena othi ayimangalisi imbiko ye-Transparency International.
Akusimangalisi thina ukuthi kuthiwe kule corruption. Phela iveli corruption iyinsika yokubusa kwezandla, ngoba iveli iqala ekutshontsheni kokhetho. Isiqale ngokutshonta khonapho lama-ministers angikhona kusukela kudala lakudala bethatha umbuso bavela baqala ngokutshonta bediliza ilizwe engathi ngesikhiwa yi-systematic destruction of this country.
Lingathi okungethembeki lokho kwenzakala ikakhulu kuziphi inhlangothi? Kuhulumende, kunhlanganiso ezizimeleyo, ngaphi kahle kahle?
Okungathembeki lokhu kumbe i-corruption ivele iqalisa uhulumende kumthungameli wangakhona. Njengoba ngithi loqala ngokutshonta i-election abe sefaka lama-ministers lawangene ngobudlwangudlwangu ngokutshaya abantu, kube sokuphetha kugelezela kungatsha zonke zikahulumende kusukele lapho kungene la kumakhampani kuma-parastatals. So kuyinto evele isegazini lezanu lohulumende i-corruption.
Kungaqedwa njani pho ukubola lokho?
Ukubona lokhu ukuze kuphele sibili sidinga kuthiwa ngesikhiwa yi-complete overhaul. Kumbe omakanika bathi i-engine overhaul, ukhiphe i-oyili zonke ezingcolileyo kusukela uqale ngokukhipha yena umgabe wangikhona oyehluleka ukuthi akhiphe ama-ministers akorrupt abesebenzi ukubophana nabantu abancane, kuhlanganisela makhanika amakhampani anjabo eZimbabwe kwakubothwa nje abantu abancane nama-executive abothwa ngapha abantu abancane kuthiwa abakhulu abayibo abatshontshayo kusukela kuyo umgaqo.
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo. Uhlelo lwe Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokungahlonitshwa kumbe ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkhuhlane othiwa iLassa fever usubulele abantu abangamachumi amahlanu kwele Nigeria. Ukudingisisa okwenziwe likolishi le-Pittsburgh University kuveza ukubana abantu abaningi behluleka ukulala ngenxa yokucabanga kakhulu. Kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa ngamakhaza ang amangalisayo akhithike emkhathini eMelika, eWashington DC, New York, Virginia kanye lakwezinye indawo. Uzulu usele ebambewa ngaphansi kuze kukhithike amakhaza la abangele ukuthi kuvalwe amahofisi kahulumende, amabhizimusi, imigwaqo, izikolo lezinye indawo ezisetshenziswa nguZulu. Isikolo lokhe zivaliwe eMaryland lakwezinye indawo njengoba amagaza la akhithizwe ngomqando omangalisayo obizwa ngokuthi nguJonasi elokhe evimbile emgwaqweni lapho okutshelela khona angani lidelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, asizweni uGibbs Dube exoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo ongumbalisi eMaryland.
Amakhaza lonyaka aze ngamandla amakhulu, isinosiwe saba ngungqwaqwane. Ngolwesithathu kuvuka epheleleyo, antulanise emsebenzini, siphuma ukuthi sibuye ezindlini kwakungama-8 ntambama, imigwaqo yayingasatrayiveki. Imota zazitshelela zitshayana, eminye imigwaqo yagcina sivaliwe ngoba kwakungahambeki. Mina uhambo olwemzuzu engu-45 lwangithatha amahola amabili, 2 hours. Abanye babethu babeze bafika ngama-3 ekuseni ezindlini. Wathi esilapha izikolo zivaliwe eWashington DC kundawo yonke nje lapha asifundisi ngoba amabhasi alokhu avaliwe, le minye imigwaqo ayikavuleki ukuthi sibuyele emsebenzini.
Nxa sizokukhuluma-ke ngokugebha izimota, wena ugebhe njani khonapho?
Hhayi, mina-ke imota angiyigebhanga ngoba umuzi wami ule garaji, kodwa ngigebhe lapho esidrayiva khona i-driveway le. Hhayi, mina nishengathi njengomuntu owakhulela etholotsha egebha umqhuba ngithi ha umqhuba nanko susilandele e-America. Hhayi, ngayitshaya ifotsholo, hhayi ngavula-ke kwakakuhle.
Nxa uchaya ifotsholo khonapho sibili ukukhumbula umqhuba etsholotsho, kodwa kuyabe kusitshoni kuwe wena khonapho uyabufotshola phela amakhaza lawo?
Yazi, lokhu kukabili kimi. Okunye yazi, ubuhlungu bokuthi angisekho ekhaya. Lapho ngamfotshola khona, ngifotsholele emasimini ukuthi kube lokudla. Okwesibili, usuka njalo uthokoza ukuthi hawu, kunokuhlala imfundiso ngayithola ekhaya, sengiyisebenzisa futhi lalapha kude lekhaya. So uyananzelela ukuthi konke okufundayo, konke esingathi ngama-experiences empilweni, wonke aqakathekile. Ngabe kulapha kuthiyena sifotshola ungqwaqwane, kodwa phela lokhu kuyikufotshola. Nxa ungakwazi ukufotshola umqhuba, asoze ukwanise ukufotshola ungqwaqwane.
Singathi ke omakhelwane ubanceda ngani khonapho nxa sokubuya? Uyabazi kula bantu abangani bakhulile mbijana, bathini khonapho?
Yes, sisebenze kuhle, sithe siphumile nje lapha lapho enhlala khona basithumela nje umbiko bathi ngabona kule kulendle akafortune engxenye umuntu ohlala phakathi kezwa kuhle. So sithe lathi nje silabo makhelwane lapha sabona nje ezindawo bezokuzeka fortune sahamba plus 2 plus our fortune bathi labo sebevuka bathi how sokulungisiwe. Engikuthoyo ukuthi uqhathekile ukuthi nxa singomakhelwane akulandaba lokuthi sikuphi sisekhaya kumbe sikude. Ubuntu bona bayana ukuthi khona thanda umakhelwane wakho uqhathekile dude. Ungqoqwane lo la usiphele lelo thuba lokuthi sisizane labo makhelwane. Sikile futhi sazane phela kuleli lizwe esikhathini esiningi awumazi umakhelwane wakho. Sizo sahlangana sesifothela ukuthi hawu kanti wena ngoshola lapha ngoshola lapha. Hayi kwaba kuhle nje.
Sibuyele kudaba lwezikolo ukuthi twazivula nini.
Hayi. Akula muntu okwaziyo katest. Sonke isikhathi uyabo uvuka nje ukhangele lapha impiko esiphumile. Bebesela nje ukuthi hayi lamhla kula sikolo kusasa kula sikolo. Angezo kwakusasa kumbe kusasa sizavula. Kodwa bengikhangela lapha ngathi ama temperatures khangele ukuthi azaqanda kakhulu lamhla ebusuku. Kuthi katest yakhudumala isinobe sesincibilike. Manje kungaqanda ebusuku amanzi alana ancibilikeyo asuka futhi azongqoqa nefreeze. Kube sokuthelela. Manje lokho okuthelelayo ke yikho kuyingozi ngoba imota zinjengokutsho ziyaphuma ziwe abantu labo uyathi uyahamba uyakungazi ukuthi ulongqoqwa uyathelela uwo ulimale. So angazi ke kumbe sibazathi sivule kusasa kumbe sokuzama ngokwezike ezayo. Hayi angikwazi ke khonapho.
Ye nxa usuhamba ke khonapho ke lapho kuthelela khona umuntu kumele yenzeni ukuze uthenga we-depants.
Kumele umuntu ugqoke nxa ugqoke izicathulo lapha kumele ugqoke lezi ngathi ezibambayo ezingane ekhaya kulamajamba akhona lana ayigqokwa ayathi izinto zokugqoka leziyana ngoba izingcono zingane ziyabamba phansi abathi ngesilungu traction. Okwesibili nxa ungakahambi khangela lawe ubonisa abanye bebehamba ngaphi lawe njengamehlo kwesikhathi uyakwanisa ukuthi loba nje akubonakali ungqoqwane kwesikhathi uyaphonga ukubona ukuthi laphana kuyathelela. So mna ngikukhuthazayo ukuthi ungakanyatheli uzwana ngonyawo nje ukufitifitizela ukuthi uhamba njani. Ukukhathela kakhulu ukuthi ungagqoki into lezi ezingama-slippers ezijelelayo. Gqoka into engani iyabamba phansi nxa unyathi lingani iyabamba.
Lo ngumnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esingumbalisi eMaryland khonapha eMelika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje ke ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Dorcas Sibanda, yena olilunga lebandla leMDCT kodwa lapha ke uzixoxela nje imbono yakhe yedwa. Kunjani ngapho ma?
Hayi siphilile kanjani lani?
Hayi siyaphila, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lona lolo lokubana abantu baphithekile ngodaba lokuthi kuthwa eEritrea sokuthathwa sokubanjwa ngamandla ukuthi obaba babili abafazi ababili. Siyazi nje ukuthi asodaba lweqiniso kodwa sibona nje ngendlela abantu abaphitheke ngayo ukuthi ungathini wena nxa ukhangele khona.
Mina njengomZimbabweni ngingahlali eEritrea zikakhuluma ngibheke kakhulu eZimbabwe la ukuthi vele isithembu sona savela sahlala sikhona khona ilale slipi customary marriage where you find ukuthi ubaba uyakwanisa ukuthi abe nabo mama bebe ngababili kumbe bathathu uvele umshado nalowo customary ukhona khona eZimbabwe. Kube le mshado leyana eyokuthi abantu bahamba ekhoto chapter kuno-37 ithintile khathesi usubizwa ngelinye ibizo where you find ukuthi it's a man getting married to one woman ethatha unkosikazi oyethu. Kungayenzakala ukuthi yethu kubonile msibili bekubhala kuma-group chat khonapho ukuthi amadoda e-Eritrea sokuthi ebethatha amafazi nababili kabili. Kodwa nje ngasikhangele khonapha dinga eZimbabwe la so kuhamba ngokuthi uzabathatha bebe babili bebe bathathu uzakwanisa uzanelisa na ukuthi uba labo omama kumbe abantu khona bayazalwa khonapho uzakwanisa na ukuthi ubagcine ngezinye zinto. It's a risk. sikhangela zonke.
Kati pho manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe kuyavunyelwa njengalokho okuchoyo. Kati pho manje kungani abantu besithi udaba lwe-Eritrea lolungani luba qumbaqumbile. Kungakwenzakalani ngokubona kwakho?
Izikhathi eziningi abantu bengezwa ulutho kuvamile ukuthi abantu nje bakuthatha kwesi sikhathi bakuthathe njengento efana uve bakuthathe njengento emangalisayo kodwa kukhona kwenzakala ezindlini la. Kukhona kwenzakala la. But ngokuya khathesi abantu abaningi sebebonile njengalapha eZimbabwe impilo yethu kayisafanani lakudala ukuthi isinkwa besivele sivuka sikhona entafuleni, imajarini ikhona entafuleni, ukudla konke kukhona elikufunayo. Abantu bese bengasakwe ngasayiphakisa ngakhulu ipoligami yena leyo ngenxa of-financial constraints. Khona kwangikhulumileyo ukuthi uzaba nabafazi namakhosikazi amabili amathathu ngapha awusakwanisa ukuthi ubagcine kumbe abantwana basesikolo ubagqokise ngendlela bamele begqoke ngayo kumbe badle lelo qanda bamele belizwe nsuku zonke. So khathesi izikhathi ezini lapho abantu eZimbabwe zethu bengasakwezi yakuya kukhona lapha nalapha but ungakhangela umZimbabweni bengasakwenzi kakhulu kakuseko kakhulu ngakhala kakhulu emadrobheni kulapho ngaphela ezindlini kuyabe kulo baba nomama umama abeyi-one nothi ukuthi kube lamakhosikazi amabili amathathu.
Khona kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu siyabona ukuthi baningi obaba abaziwayo ukuthi balalokho okuthiwa ngama-small house. Khona umthetho bavumele ukuthi babe labafazi ababili. Ungathini wena ngalokho?
Izikhathi eziningi abantu babecabangela nje ukuthi kulolutho okuthiwa yi-small house. Kanti vele kutshone khona ukuthi i-small house ngisakuzwisisa ukuthi kuyabe kutshone khonoko. Ubaba uyabe esaziwa ukuthi ulesithembu. Engxa mhlawumbe wayekugcina sokuthiwa small house ngoba leso sithembu siyabe singekho emthethweni kumbe siyabe singabikelwanga ekhaya kumbe loo nkosikazi wakhe uyabe engamtshelanga kumbe abaki bengabatshelanga ukuthi kungasengile omunye inkosikazi ngalo. So ngeke sikubone njengepoligami khona kukabe kuyikuganga. So mhlawumbe singakuthi yikuganga okuyabe kusenziwa ngamadoda.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli abahle.
Lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Sibongile.
Lo-ke ngunkosikazi Dorcas Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Uthokozani Zikali eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Owakwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ucela umthethwandaba ukuthi wesule kusisekelo sombuso isigwebo esifana lesakhe. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka engananzi njalo engahloniphi amalungelo kaZulu. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Lilani.